olamukela emoyeni ngenjabulo ngintungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
kuzabanjwana sibili okuzayo amakhona sibili okuthi omunye hayi uzahamba sibili egcina lapho kugcina khona abanye ye kuvaleliswa sibili kodwa efele khona lokhu
ukhangelele ukuba nokufuthelana okukhulu emhlanganweni we-ZANU-PF Politburo kusasa lapho leli bandla elizakhuluma khona ngokulwisana phakathi kwecele elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lelikhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa.
Ngiyaphuma kwi-intanethi nababa le-intanethi kodwa abantu abazitalele ezigabeni kwesinye isikhathi abangenelisi ukuthenga ama-newspaper abangangeniyo kubo-intanethi izimo asethi bayavele ekhathaza.
Inhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Democracy Institute ithi inhlolisiso esanda kuyenza ngohlelo lwe-Zim Asset iveza ukuba abantu abaningi esabelweni seMashonaland West kabalalwazi ngalolu hlelo.
Inhlanganiso eyoboleka kanye lokuphathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund, IMF, ithi umnotho weZimbabwe uzathuthuka ngesilinganiso sokwedlula okuthathu ekhulwini i-3.2% ngomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kukhangelelwe ukuba lokufuthelana okukhulu emhlanganweni we-ZANU-PF Politburo kusasa lapho leli bandla elizakhuluma khona ngokulwisana phakathi kwecele elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lelikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Icele likankosikazi Mujuru likhangelelwe ukukhonona ngokuhlambazwa kukaMujuru ngunkosikazi Grace Mugabe emeteza icala lokungethembeki esithi njalo ujonge ukugenqula uMugabe embusweni. Ukulwisana phakathi kwecele likaMujuru likaMnangagwa sokufike kuzinga elibi kakhulu lapho leli bandla lilungiselela umhlangano walo weCongress ngompalakazi njalo sokudabule phakathi ababengabalweli bempi yenkululeko abangamalunga aleli bandla. Ababengabalweli bempi yenkululeko laba njalo bekhokhelwa lilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chinotimba baza kwethekelela unkosikazi Mugabe emazowe kusasa. Iphephandaba le-The Herald elikhanya lisekela uhlangothi lukamnumzana Mnangagwa lisola umkhokheli wabalwa impi yenkululeko laba umnumzana Jabulani Sibanda lisithi kathakazeleli unkosikazi Mugabe okutsho ukuba ukuhlangothi lukaMujuru. Lithi lasemhlanganweni wakusasa lo nkosikazi Mugabe emazowe uSibanda kasoze abe khona. Le yimbiko ethulwe njalo ngabanye bakaChinotimba. Asenelisanga ukukhuluma loSibanda ngalolu daba. Kodwa ukuhlaziya ukulwisana kubandla leZANU-PF sixhume owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra umnumzana Maxim Kandla.
Ngombono wami mina sisiya kuCongress siphume kuCongress kuza kuba nezanu eyafonywa ngo-1962 or 63 somewhere there kuza kuba nezanu edzakudzaku abangena ngokuthi bakhona laphana just because idzakudzaku laseliphelelwe ngumphako bangena laphana baba-accepta ngoba vele kwakule Patriotic Front. Kuza kuba njalo nezanu engene laphana ile unit lemali ukuthi athina singabe unit hayi thina silaphana ngokufuna imali. Ziyaphuma zidabukane ziba ngu-3. This is the reason why ubona ukuthi khona kulabanye abahambayo bethiwa izimali ngale ngamakhiwa bebese besithi ngapha ku-opposition hayi lina lingabophiwa imali ngamakhiwa. Zonke lezi zingu-3 lezi ziza kuba labo abathiwa khona ngama-war veterans khona laphana babe belabo abanye babo khona laphana ababe bemunya khona laphana betshelana lokhu lalokhu and so forth. But in the end of the day igubude esasiyikhuluma liyana iza kwenzakala abantu bazake bedumelane sibili okuqinileyo okuzwayo umuntu uyakholwa kumbe kakholwa la mark my words lokhu yikho okuza kwenzakala ekugcineni kwangikhona ngokwendlela yokuthi abantu bahamba benyonkolozana bechothozana bakhona abanye abangasoze be-accept ukuchothoza bese bezithulela kuzabanjwana sibili okuzwayo amakhola sibili okuthi omunye hayi uzahamba sibili egcina lapho kugcina khona abanye nge kuvaleliswa sibili kodwa efele khona lokhu.
Yena ubaba Jabulani Sibanda ubona imizamo yokulwisana laye iphumelela na?
Jabu yena ngwakhe sometimes entweni ezimqondile remains a reserved somebody ebese sisebenza ke ukuthi damage ground kuphela. It depends ukuthi yena uzwa njani, yena ngiyophakathi kwembiza yangkhona nguye obonayo ukuthi kuxhwatha lapha kuphekwani la, he knows better. Ngaze ke ngimkhulumele sibili, kodwa ke ngumuntu lana obeliever ngeaction than ukukhuluma kakhulu.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra.